izulu labuya ngama 18 ntambama umoya wangkhona waba mkhulu kakhulu wathatha izindlu sikhuluma so sihlezi phandle uphahla luthathwa lusiyajikijelwa khona le iningi futhi safulela ngama-besters so i-besters vele kuhle kufe konke izihlahla labulala lana kakhulu okokuthi le mufula yaduma laphe eyayihambe khona mina since ngenda lapha 1983 azake ngibona amanzi anjani inkukhu inyone egangeni hayi lokhu hayi phose lapha siyadubeka lokuthi kathesi amabhesta lakhethu uzafulela ngani kakula mali sithenga impuphu inkomo lazo sezifile ukuthi ungathengisa lo lenkomo vela kwakuyaphephuka kuyala kusela mali vele sikhuluma sosihlezi phandle abanye vele indlu yathathwa yonke
akula yini ababhubhayo khonapho ababulawa lizulu leli
hhayi abantu sibili akula ngitsho lo yedwa walimalayo kwawuthathwa kwajikijelwa khona luphakathi endlini nangikhuluma songangiphakathi vele endlini kathatha uphahla lwajikijelwa khonale kodwa sasila vele iningi hhayi akunamntu walimalayo lapha ngakhoma ngizindlu kuphela yizo ezingekho ama-ice block kwezinye indawo lokhe mile vele khona ama-ice block ayefikwa wona lani inkalakatha zamatshe okuyizihlahla lapha egangeni akula lutho zithatha izihlahla ziyajikijelwa khonale vela kula nto enhle lapha emasholomoshe hhayi kwezinye izigaba wafika umoya ngkwawo kodwa emasholomoshe lapha ha-ha akula nto emnandi
liyathola yini uncedo ugovernment
njena sisitsho ukuthi sahambisa iripoti kasikaboni ukuthi kumbe bazasiphani kodwa bakithi ngihambe kule done engasisiza sifulele nje ngoba shuwa kuyahawulisa abanye abantu abasebenzi sebekhulile avele abanye abaselabantwana ukuthi ngizacela kumntanami ukuthi mntanami ngicela ungithengela amazenge